njengezakhamizi zakoBulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu than kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Masikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphela khona, lapho singezwa kuhle khona. Kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho aba-pretendayo abanye kwemthethweni and sesesabela izimpilo zethu ukubana si-safe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona uqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesu isibhedlela esikhulu. Kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezi thupha ezibonisayo ukuthi lo muntu ngudokotela, lo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela. Because hayi indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.